Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi, Air Passenger Association of Zimbabwe, ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika, uMnumzana Mike Johnson, uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela esePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchago kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association, uMnumzana Danford Mutashu, utshele lumsakazo ukuthi bathethe lelinyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende esithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube, yena othe ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokho kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangazi bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumqhuba ongasoze basize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Si ngathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonya.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka siba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi lemali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe lemali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha basebezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle impilo yabo izabanzima kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezikwanelisa ukuthenga kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imali yangaphandle singa amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Buyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala.
The Voice of America, VOA.
Abenhlanganiso emela izihambi, ePassenger Association of Zimbabwe, sebekhuthaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Bathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo, bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsha wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli kefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalichumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babelombukiso emifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana loZulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Inanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lani ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy ukuthi sibone ukuthi abenza limisebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa nakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhla ka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungami ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathandi art and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemen Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Koreema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, usomlomo edalele parlamente elelowa house umnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine kanye lele Israel ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And nxa ngisitsho abantu bemazweni lapha bazithi first world lava sakhulu America bayadinwa masinyane. Impilo yayiqondana ngalabo bayibona iimpi yeRussia leUkraine. So isupport yaba izikhali zababa bezithembisa yeUkraine lezimali. So kusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa, abantu beUkraine bengaphiwa. But udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshayisilwane ngempama. Batshaya uPutin ngempama bathi thina sizakulwa sincedise kuze kube nini lanini. But kathe sebefaka imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lani kuyafika ikho kufunwa nguPutin kumi uyabe lokhu etshaya iUkraine. So leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo. Yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi iUkraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Nalapha babe sebesundize khona iRussia. Russia sibuyela futhi ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini? Inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi banothando lokunceda iUkraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni. Ngoba uPutin angazaka aqhathicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili. Yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe, kunamanye amazwe angxamile. Amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapote le-Ukraine. Kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase wa part of Europe abasapoti iRussia abanye basapota iUkraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi we-European Union ukuthi babe yi-negotiating piece, abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine, yikho kungaba ngcono.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sidabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni weSummit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo. Kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba iCold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken. Inkululeko isigugudekile, ukhetho lwaba yize, inkohlakalo isitshabalalise ithemba. Phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo. Ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe. Elemelika livikela intatheli zindaba. Elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken. Elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct. Lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kaNtando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakaNtando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kaNtando kaZulu. INtando kaZulu ayiphongukwenza ngala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kaNtando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njamba sabazi bethu. Hayi, thina siphile e-Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane ndawana esifanisisha nyawo. Hayi khona. Hayi, amatitsha laba isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha bazaqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthiwa mazoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazo kumele ehlale ebhadale everybody kunika ama-R20 amanpend, ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleyo ndawo eke bebone nje ukuthi kungalungiswa ndawo abani because la matitsha aqhatshwe ngabantu esigabeni. Ngiyakholisa yithina abantu hleze sikhiphe izimali every week, every month, izimali zakhona ayichaji nothi ziya. Isisicelo sami Studio 7 ukuthi because akunamatitsha, abantu basebeqhatshela amatitsha lapha sokuzizimela imali zakhona azibonek every abantwana baqhotsha nje every day. Hayi, sokunzima.
Ye, ku-Studio 7 size sikamthokazi. Emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengosengezo Chabangu. Sengezo Chabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine engasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7, Studio 7 basakaza abahle, hawu silibonga ngembikweni lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli, labo leli RTD wathi leli akumele puche lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izano PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahle kahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe. Imali current ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ethiphuma eZimbabwe labe ukuthi nje ile khanda lomuntu abamzonda umuntu abambulalayo abantu bezano PF. Imali omeli sizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile. Behambe beyincenga iBritain ilungise imali, imali eZimbabwe ibe nemali yayo. Kuphela kukho kunye ngoba ngaphandle kwaloko hawo bayoloko besenza khona lokho betshontsha bona ngokuthi mina bacho zange dollar labo lelishileyo lelo. Ake wasixole thina sina sifuna ukuba le mali ethi eZimbabwe imali ezwayo.
Ye, kustudio ninjani, ninjani, labalaleli lonke. Ye, mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seBhonyi, kwelegodla. Ye, ngibingelele kubalaleli lapha ngibingelele la Osifiso, Sinqobile, Dona, Brighton, Mathema, KB, bamazi ngo-KB umfana, hayi. Uhluphile sile emakhaya la. Eh, labalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani, linjani. Hayi, ilanga liyachisa kithi ngapha. Liyachisa. Yeah. Ibingelela nje bonke nje kubofompho kwaphana eGugu. Ongabe lalele nje. Yeah. Mina engikhulumayo ke ngingu Mr. Chain, bangazi ngibiza ngo Mr. Chain abaningi kakhulu. Awuyizwa ngo Mr. Chain, but xa ungani awusalizwisisi kahle igama. Umqaphelisi. Yeah. USidlamdema. Eh, uMadumo umfulo omkhulu uBhambazi. Ugoba khulu banemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge-WhatsApp, faka isicelo kunombolo ezifanayo ngisiphinde njalo +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Umbhalo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibongkosi Sibanda othume ukuthi Bongi uthi ulifisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Batrayibe kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi Moya Ongcwele.
Sakhulayo Europa Fazama Dungwe ozibiza ngokuthi Ropa M kwezomculo usethulela ilizwi lephasika.
Umbiko we-Easter ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalalela isizwe utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithwa ngu Mune Nyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Pepe ngumfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo laye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni lika Jesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi Europa M Esmeralda Nyasha lo mfundisi ufana sibhepha kuhlelo Woza Woza Friday ngithi Kevin Mnandi njalo elingela ngozi kini lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Hey, me wa upe pelaye. Uy, está lo azul.
Kwase kwa mnandi. Suka madoda libele phasika enhle bantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunate libuthela manzi ayikwanele mthokazi omuhle olivalelisayo muntu ngamilinkomo lingayikatshana leyalandela uhlelo lwe-Live Talk.